Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 kumpandula 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje
kumele akhulumele thina kuzuzakale izimali zokuvusa umkhonomi welizwe lakithi ngokuthi umgwaqo ifile iChina ispecializa kakhulu ekuvuseni imigwaqo lamabhilidi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe eAfrika namuhla. Ingcweti zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho.
I-US dollar le esiyisebenzisayo vele kahle ayikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki.
Enye ingcweti kwezenotho ithi isikhathi sokuthi uhulumende ethule idola leZimbabwe sesifikile ngoba elamelika kalilungelanga ukuthuthuka komnotho. Indlala ibikwa isidla ubhedu ebhinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele China lamazwe aseAfrika namuhla. Ingcwethi zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho welizwe. Umnangagwa ufike kwele China izolo ehamba losibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutika labanye. Uhambo lwakhe lolu luza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obukhulu kwezenotho. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe eAfrika achiyeneyo. EleZimbabwe lona selike lalobelana izivumelwano eziningi lele China kundaba zokuthengiselana lobudlelana kwezamabhizimusi, kodwa izithelo zalezo zivumelwano kazicaci kuhle. Ingcweti wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi umongameli Mnangagwa kumele adinge imali yokuvuselela umnotho emhlanganweni lo.
Umhlangano wona lwana ungumhlano omude kakhulu odinga ukuthi bomongameli be-Afrika yonkana bafinyelele kuwo. Kumele akhulumele China kuzuzakale izimali zokuvusa umkhonomi welizwe lakithi ngokuthi umgwaqo ifile iChina ispecializa kakhulu ekuvuseni imigwaqo lamabhilidi. iChina ispecializa kakhulu kulokho okuphathelene nokudonsa amanzi lezinto lezi ezinye okwakho ama-classroom lokundala. Kuseleke khona lokho akuye lakho elizwe.
Kodwa ayisiko yini konke lokho Ncube umongameli Mgabe ayichona ekuchitshela kwele China, kodwa izithelo zangkhona kazikhanyi kuhle.
Uvele nxa udinga usizo kumelanga uye elizweni lodwa. Into eyayinkinga embusweni lodlulileyo yikuthi kwakuthiwa yi-look east policy ukuthi usutshitshe eChina kuphela. Kumele aye eNgilandi, kumele aye eMelika, kumele aye eSouth Africa, eKenya, aye eNigeria, aye eRwanda, aye eBrazil, aye kuyo yonke indawo emagumbini amane omhlaba. Acele i-investment evele e-Africa, evele e-Europe, evele e-Asia, evele e-South America ne-North America. Ayicele ngokuba kakukhathalekile ukuthi imali ivela ngaphi, ngabe ivele e-Africa kumbe ivela ngaphi, kumele ize elizweni. Okungaba yibula kuye yikuthi nxa engathi yena i-China iyasezakuma ngayo. Lokhu imelike ekhala ngakho lokhu isithi izaqhubeka izijeziso lezilalo ziyana, kumele akulungise ukuze kutholakale imali futhi evela khona eMelika. Akungabi lelizwe lelilodwa kungatholakali imali evela khona, ngokuba usozuvuse ilizwe ngobudlelwane obuncele obungancane. Udinga ubudlelwane nayo wonke umuntu okhona lapha emhlabeni, nawo wonke amazwe akhona lapha emhlabeni.
Osomabhizimusi ekade besala ukuza eZimbabwe kungakenziwa ukhetho besithi bafuna ukubona ukuthi luzahamba njani lolu khetho, sesingabona bencibilika yini?
Abanye bazincibilika, abanye njalo kuzathatha isikhathi ukuthi bancibilike. ngithobileke kodwa osomabhizinisi baya kakhulu ngabo uhulumende bakhona ngale lapha bavela khona sike siniganise nje akubo Melika akululu ukuthi ubonise ukugijima abantu beMelika bezogcwala kuleli lizwe befaka izimali nga uhulumende wangikhona engakancibiliki yena kodwa ngicabanga ukuthi bakhona abazasukuma bakhona njalo abazahlala kodwa nga uyabe uthi ye emazweni wonke wachaka wagcwala emazweni wonke khona lokho kuyabe kungumthontelanyana okuvela kuleli lizwe laleli lizwe kuyavusa umkhono kanti abantu abaqakathekile ukuthi babe yibo abainvestayo nguhulumende labantu bezimbabwe ungakafiki nje ngaphandle uhulumende kumele aphungule indleko zakhe kuma-salaries lalokho okuningi okuchitha imali ayiqondise ekuvuseni ilizwe ngalokho okuthiwa yi-public works kanti-ke izizalwane zezimbabwe kumele ziphiwe ithuba ngokuthi kube lula ukuvula amakampani kube lula ukuvula imisebenzi elizweni ngaleyo ndlela ilizwe lingavuka kodwa ungathiya ekhaya kufile ugijimele kwamanye amazwe ungaphangi ithuba abantu belizwe leli ufuna ukupha abangaphandle kulalutho ozaluzuza
uhlonzi lwekhabhinethi umnangagwa azayikhetha luqakatheke kanganani kudaba lokulungisisa umnotho
luqakatheke okwedlula yonke into eselokhu yaba khona leli lizwe lokhu laba khona abantu bakithi ngokuba nxa ngabe ezabuyisela bona labana abantu abadiniweyo akade begijima nge-corruption akade begijima ngezinto ezingasisindawo abakuleli lizwe abesesithi uyavusa ngabe ilizwe akusebenzi kanjalo awubasa umlilo ngelahle kudingakala inkuni ezintsha kulo msebenzi ukuze umlilo wethu usebenze ngendlela efaneleyo kudingeka ama-ministers alohlonzo olukhulu kodwa ngiqeda nje ukutho kanjalo kumele ngigcizelele ukuthi lokho kumele kuvele ebantwini bezimbabwe ngabe ngakhetha ama-MPs alohlonzo olukhulu bezikhethela nje abantu ngokuba besephathini ethile kumbe kuzana uPF kumbe ku-MDC Alliance into iyakwenzeka ukuthi nxa sekufika ephalamende upresident uyaswela abantu abalohlonzo olukhulu angakhetha kiwo asingakhohlwa ukuthi kulabantu kuphela abahlanu avunyelwe ukuthi abakhethe ngaphandle kwephalamende abangaba ngama-ministers abaphatha indaba so-ke kuqakathekile ukuthi uZulu akhethe abantu abangaba ngominista abangavusa ilizwe
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sokumele amise ukusetshenziswa kwedola lemelika njalo aphendukise imali yezimbabwe uNgwenya uthi imali yemelika yenza kube nzima ukuthi umnotho uthuthuke
i-US dollar le esiyisebenzisayo vele kayehle yikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki nxa umuntu engenisa impahla zokulungisisa ezinye impahla ama-raw materials
ingakhitshwa i-US dollar besokulethwa idola elitsha lezimbabwe
liqiniso lelo ngoba izimbabwe yiyo yodwa lapha kwi-SADC esebenzisa i-US dollar iqondane le local currency akungethi lutho lwaba bathi khona twathi nasizikhutha mfundo zemnotho ama-economist athi khona kufanele kutshintshe amafunda kutshintshe ama-fundamentals ama-fundamentals kasuzantshintshi asivale amehlo kuphela sithi khona asisasebenzisi i-US dollar njenge-local currency kusetshenziswe i-local currency yikho konde eqondileyo khonokho akulanto yokumelela ukuthi simelele ukuthi ama-fundamentals antshintshe mfowethu
lingalethwa idola lezimbabwe babungwenya kalisoze linyamalale yini udubo lwemali luqhubeke njengalokhu esikubone kusenzakala kubond
ebengikutsho phela ukuthi mina singathi ngesithiwa i-panacea ukulungisisa umuthi womnotho wethu kawuqondananga la mabhondi kuphela kulezinto ezifanele zilungisiswe yikho benxebeni sithi khona ama-fundamentals akhona abakhuluma ngayo baqondane ukuthi silungisise ama-policies okuthi izimpahla ezingeni sangaphakathi kwelizwe zibe lutshwane akufanelanga ukuthi imali ama-US dollar azuzakale esitridini khathesi azuzakale esitridini ngoba abantu abathola amabhondi yibo bathatha imali ebanikeza amabhondi emabhenki bethengisa ama-usa akufanele zele kuvalwe ukuthi i-US dollar lingabi khona esitradini ukwenzela ukuthi imali esidlayo thina isetshenziswe ukusebenzisa izinto ezilungiswa lapha ngibona ngathi yikho ofanele kwenziwe sifanele sibophe amabhanti mfowethu sicimeze sithi khona i-US dollar
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho zikhona ezinye ingcwethi ezithi kazivumelani lembono kaNgwenya Isidumbu sobe ngumeli weZimbabwe kwele Senegal unkosikazi Trudy Stevenson sizafika eZimbabwe namuhla sivela eSenegal lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UStevenson utholakale ethule ngumtshayeli wakhe engagulanga. Imuli yakhe ithi umzimba kaStevenson uzatshiswa ngolwesihlanu. Ubelilunga lebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube njalo wangena kulesi sikhundla ngesikhathi sikahulumende wenkazato. Amalunga edale lePhalamende azafungiswa ukuqala umsebenzi ngolwesithathu. Ibandla leZANU-PF yilo elilamalunga amanengi kuSenate lakuHouse of Assembly ngemva kokunqoba kukhetho olwedlule. Kusenjalo amakhansila akobulawayo lawo akhangelelwe ukukhetha umeya waleli dolobho lomsekeli wakhe kusasa. Imuli ezinengi ePinga zivikwazi bhekane lendlala embi. ePinga ngesinye sezigaba ezingatholi izulu elaneleyo elizweni. Inhlanganiso yeFusenet yazise ngeviki edluleyo ukuthi abantu abanengi eMathebeleland North, eMat South, eMaswingo, Midlands lezinye izigaba sezilamba ngoba isivuno sanyakenye sesiphelile. Umeli wePinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Tubeko Spanda uthi mubi umumo esigabeni sakhe.
Umumo eBinga uyafana phosele lizwe lonke. Ikakhulu uyabona iBinga ungayikhangela yona ngokwayo lodubo lokuthi yindawo elezulu elilutshwana. Umhlabathi wakhona njalo lawo umhlabathi ongani chebe-chebe isikhathi esiningi awubambi amanzi. Ngenxa yalokho ke lathi phose siyafana lelizwe lonke amawadi ethu amaningi eBinga abantu sebeqalisile ukulamba, sebeqalisile ukuhamba besiyadinga ukudla kwezinye indawo lapho abathola khona ngendlela engcono abantu emasimini.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Vision or WFP ngitsho logatsha lukahulumende olwe-social welfare ziyabonakala yini?
Bezikhona sibili isikakhulu ugatsha lukahulumende olwe-social welfare lukhona luyabonakala besilubona sibili insuku zonke lezi esanda kwedlula. Ngiyakholwa laba abazimeleyo ama-non-governmental organization okwakhathesi ngoba isikhathi abantu besanda kusuka emasimini ukuyavuna bebengani basamile mbijana, kodwa njengenjwayelo sikhangelele ukuthi ngezisuku ezilandelayo lezi ezilutshwana kubo September October njengenjwayelo kufuze ukuthi beqalise njalo ukungena besiyabona ukuthi umumo umi njani kuzakhamizi wenzela ukuthi labo okufuze bethole beqalise ukuthola ukudla
emavinkilini emashopu. Ukudla kubiza malini? Asiphe umzekeliso mhlawumbe we 50 kg empupu.
Ukudla ezitolweni kuyadula Nkomo, sokuqalisile ukuqansa bona amaviki amathathu amane adlulileyo sibona ukukhwela kwentengo yezinto eziningi. Ukudla ikakhulu i-50 kg okwakhathesi ibiza imali engangamadola angamashumi amabili lamadola amabili kubo $22 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenge kuyiphi indawo, kodwa khathesi njengathi yiwo ama-prices akhona sukusela ku-22 esiyafika kubo $32 i-50 kg yempu.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende labenhlanganiso ezizimele?
Okwakuqala siyababonga abenhlanganiso ezimeleyo ngokusinika ukudla. Lo hulumende laye siyambonga ngokusinika ukudla. Kodwa ngokubona kwami mina mbona ngani ukube besipha ukudla kuyadula kakhulu, kuyayenza ukuthi isikwelede selizwe sihlale singesicansileyo, kanti njalo siyayenza ukuthi abantu babe yilabana ababa le-dependent syndrome ukumela uncedo. kanti ke ngabe kuthiwa imali leyo uhulumende uyazinikela kawani kanye nalabo abazeleyo ukuthi njengale kithi siyananzelela ukuthi silomfula omkhulu siledamu elikhulu ilake Kariba elikhona kungaba kuhle ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende nama NGOs aya investa phakathina kwama irrigation scheme ukwenzela ukuthi abantu phose sibe ngabantu abakwanisa ukuzilimela umnyaka wonke kungabi lesikhathi lapho kuthiwa khona siyaphumula. Ngiyabona ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende ubengayenza ngaleyo ndlela ubengazinceda ekugcineni ngoba ubengasoze ethenge ukudla azabe ehamba ezama ukuyaholisa abantu. Abantu kade beyaziphilisa beziphilela bona bodwa ngokuzenzela. So ke ngokubona kwami ngabe kuthiwa uhulumende uyafaka imali kuma-irrigation schemes, uyafaka imali kuma-research ukwenzela ukuthi amanzi lawana abuzambezi angabi ngamanzi nje okuthi abantu bebehamba besiyabamba inhlanzi kodwa kabe ngamanzi akwenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi bezilimele njalo bezithuthukise ngaphakathi kwesigaba sabo.
Umongameli Mnangagwa ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye ngemva kokuhluthunelwa intambo kukaMgabe Libutho wathembisa ukulungisisa udaba lweMathebeleland Zambezi Water Project. Wathi uzalutshutshisa, lumi ngaphi uhlelo lolo kwamanje?
Hayi, lathi nje sacina simuzwa nje ekhuluma njengomuntu wayengena esikhundleni kodwa nxa sesikhuluma ke kuground, hayi kuground besingakaboni lutho kutsho ukuthi kusese ngamazwi nje asemoyeni kusese izifiso zakhe umnumzana uMnangagwa kuground asikaboni lutho kodwa uqakathekile njalo ukuthi ngitsho ukuthi ngokubona kwami mbona ngani kuyize ukuthi khona uhulumende ekhulume ngeMathebeleland Zambezi Water Project yena engakakhulumi ngokuthi lapho okusuka khona amanzi akhona kuqale kwenziwe. Ngokubona kwami kuqakathekile ukuthi sikhulume ngeZambezi Water Project ukuthi kuqala kayincede labo bantu abahlezi emkhunjini womfula lo uZambezi. Singakakhulumi ngokuthatha amanzi swasa eGwanda. Kasiqale ngokuthi abantu bona labo abahlezi phansi komfula bethole amanzi. Koma kubuhlungu kakhulu ukuthi khona uthi uphuma kuZambezi uhambe amakhilomitha alitshumi uthole omama behluphe ngokuthwala imigomo behamba amakhilomitha amane amahlanu besiya kukha amanzi.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli wePinga North edalele ePhalamende sixoxela ekhona le ePinga. Elebotswana lizaqala namuhla ukubhalisa izizalwane zalo ezizavota kukhetho lomnyaka ozayo ezigoqela izihlala eZimbabwe lakwamanye amazwe atshiyeneyo. Uhulumende walelo lizwe uthi izizalwane zakhe zonke ezisemazweni afana laboBhilitane kumele zisebenzise leli thuba ukuze zenelise ukuvota. Le yinto eloyiswa izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezalelwa ukuvota kukhetho lusanda kwedlula lanxa nje isisekelo sombuso sizivumela. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitane umnumzana Tifa Dube yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele azinuke amakhwapha alandele umzekeliso weBotswana.
Engakutsho noma engakugqugquzela uhulumende wakithi ukuthi kathesi yiso isikhathi sokuthi njalo abazame ukuthi batshintshe izinto zabo ngendlela ezibhalwe ngakhona emthethweni yeZimbabwe ukuthi bayenelise ukuthi banike abantwana beZimbabwe amathuba afana nayo. Nxa ungumntwana weZimbabwe usaphethe isithuba seZimbabwe akukhethelekile ukuthi ungabe ungaphi kwelizwe noma ungaphi komhlaba. Ngibona ngathi kuqakathekile lokhuyana ukuthi abantwana beZimbabwe abaphiwe amathuba afana lanala amathuba esiwabona ephiwe abantwana beBotswana. Ngibona ngathi uhulumende uyazi mgceke ukuthi abantwana Zimbabwe abase diaspora noma abangaphi komhlaba badlale indima enkulu kakhulu njalo badlale indima enhle kakhulu elizweni leZimbabwe ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lodubo olukhulu kakhulu ikakhulu endabeni zendlala. Ngithemba ukuthi angiboni ukuthi ukhona umuntu ongangabaza noma ukhona umuntu ongaphikisa ukuthi abantu abase South Africa, abantu abase Botswana, abantu abase America, abantu abakubolandala kubo Britain ukuthi badlale indima enkulu kakhulu ukusupporta abazali babo ukuthi bayenelise ukuthi bengafi ngendlala nxa ukuthi ngabe kathesi ngasikhangela indlala zonke lezi zadlulayo ngabe ukuthi ayisibo bona labo abantu abaku diaspora abangaphiwayo lawo mathuba ukuthi bayenelise labo ukuthi bafake ivote yabo ngabe ukuthi ayisibo lawo bantwana ngithemba kathesi ngabe izidumbu ziningi eZimbabwe ngabe baningi abantu abachonayo njalo kungasizo zidumbu zodwa lobugebenga ngabe budlangile kakhulu elizweni lakithi ngoba nxa singathatha ukuthi ngabe abantu abayenelisa ukuthi bahambe baphume bayidinga imisebenzi kwezindawo ukuthi besihlupheka sindawonye sizonkeni kade kuza kwenza ubugebenga bube khona ngoba siyazi mhlophe ukuthi umuntu engalalelambile namhlanje lakusasa kungasinsuku zatshwala buza bese kudala ukuthi umuntu lona abe le yingqondo enye engayisiyo kodwa ke ngokwenza noma ngendima eyadlalwa ngabantu abaku diaspora bezama ukuncedisa ama families yabo ngibona ngathi uhulumende kufanele ukuthi akuthatha akufake into serious consideration akubone ukuthi laba bantu ngabantu abancedise kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kanye nalodubo engithemba ukuthi ludubo kathesi njengoba sekule new dispensation bazazama ukuthi bathi eradicate izinto zonke lezikade zisenzela noma kathi zivimba ukuthi iZimbabwe ingabe lenqubekela phambili so ngithemba ukuthi uhulumende omutsha i new dispensation izabuya lezinto ezintsha noma izabuya izinto ezifiswa nguZulu njalo abe ngohulumende njengoba ukuthembisa kwakhe ngesikhathi egcotshwa ukuthi uzabe ngohulumende olalelayo ngithemba ukuthi lawo mazwi esiyabe siwakhuluma akafiki endlebeni ezingazwayo kodwa zifika kuhulumende noma zifika kuma leaders ethu ayazi ukucabangela abantwana beZimbabwe
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe zona ungathini kuzo njengoba sonke nje sesikhangelele ukhetho luka 2023
engakugqugquzela ebantwini bakithi abantu baZimbabwe ngokuthi abaqhubeke ngenhliziyo zabo lezi abakade beyizo zona eminyakeni ephelileyo kodwa njalo akube lilungelo labo ukuthi into abayifisa ukuthi bayibone isenzakala elizweni labo akube into abayenelisa ukuthi ngokulandela imithambo eqondileyo noma ngokulandela ama entities aqondileyo akahulumende abadlulise izikhalazo zabo kuma MPs yabo ama MPs yabo ayenelisa ukuthi ahambe aye bakhulumela eParliament ayokutsho izinto eziyizo ingcinamba noma izinto eziyizwe ezihluphayo ezigabeni zonkana nje zaseZimbabwe so uqalathekile lokho ukuthi abantu bakithi abangahlali kachana noma mhlambe bengafuna ukusondela eduze lomlilo walabo abaphethe ubukhokheli belizwe leZimbabwe abasondele njalo kodwa baqhubekele phambili ngokuncedisa ngokusupporta ilizwe leZimbabwe ukwenza ukuthi kungaze kwagcina sokufika isikhathi sokuthi indlala nxa isihlupha kakhulu esiqine sesibona sokuba lezinto zobugebenga ezinkulu kakhulu kodwa ke ngaphezulu kwalokho engingakuqinisa kakhulu ngokuthi labo abantu abayenza izinto ze corruption noma ungabe ukuthi uvela phande kwelizwe noma ukuthi ubusebenzela ngapi kwelizwe kodwa nxa uhlanganele izinto ze corruption ezabe senzakala elizweni lethu kufanele sithi uproot i corruption ufanele ukuthi sizibandakanye ekutheni sidlale indima yokuthi i corruption iqedwe elizweni leZimbabwe asingabi ukuthi ngokubuya uvela phande kwelizwe ubuso ufika ugququzela i corruption ukuthi yenzakale ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izinto zakho zenzwe namhlanje ziphushe kusasa yenzani izinto ngendlela eqondileyo ama procedures alandele ukwenza ukuthi iZimbabwe ihlale ililizwe elihloniphekayo kuhlale kulilizwe elaziwa ngokuthi umthetho uyalandelwa kungakhethelekile ukuthi ungubani njalo kungakhethelekile ukuthi ulemalini kodwa into eqhakathekile kube ukuthi asibeni ngabantu beZimbabwe abaziqhenyayo ngobuZimbabwe bethu kodwa asingakhohlwa indima esifanele sidlale eyeqhakathekileyo ukuthi sithuthukise indawo zakithi
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala kwelebhilitane. Izisebenzi zeMelika namuhla ziyaphumula zinanza ilanga lazo eleLabor Day. Ilanga leli liza inengi lezisebenzi likhala ngeholo eliqhubeka limi ndawonye lanxa nje intengo yezinto ikhuphuka. Umthetho uthi isisebenzi esihola imali ephansi eMelika kumele sithole amadola ayisikhombisa lamasensi angamatshumi amabili lanhlanu $7.25. Isizalwane seZimbabwe sihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi kayibeneli limali abantu abanengi.
Khona akumanga kahle ngendlela engibona ngayo isikhathi sengihlale kuleli lizwe ngibona kule minimum wage njengoba uchilo okuyinto enhle kakhulu ngoba kuyindlela yokuthi hayi uma unomsebenzi uqhashile at least kufanele ube nemali engakomnikeza yona kodwa suka kube yinkinga yokuthi izinto ziyakhwela imihla ngemihla kodwa ke le mali yeholo kayikhweli njengoba izinto zikhwela ngakho lokhu kusuka kudle kakhulu esikhwameni somsebenzi ngathi labor day namhlanje siyajabula kodwa sijabula singajabulanga ngoba izinto ziyakhwela iholo kalikhwela
ngobuncane beholo lapha eMelika abantu abaningi bagcina besenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze umuntu akhone ukuphila ungathini ngalokho
indaba ebuhlungu kakhulu leyo ke mnumzana unkomo nxa unganandzelela ukuthi kuye kwaba le mbiko esike sayibona lapha ibikwa ngezinye intatheli njengabo Eza ukhuluma khonapho ukuthi kulezi zalwane zaseZimbabwe esezisuke zasishiya kuthiwa umuntu nje usuke wawa nje kungela lutho kuyindaba yona le yomsebenzi ukuthi abantu kabasela thuba lokuphumula abantu kabasela thuba lokuhlala ezindlini zabo babe le muli sebehlala besemsebenzini nxa yezidingo zempilo umuntu sehlala egijimisa lapha la laphana lapha la laphana ehlukumeza umzimba okwinto embi kakhulu kanti ke nxa ngabe ulomsebenzi owodwa okwazi ukuthi uhamba uyowusebenza mhlawumbe amahola ngamathuma amane kulesikhathi semuli ulesikhathi sokukhulisa abantu bakho ulesikhathi sokuba nonkosikazi kodwa isimo sesigijimisa abantu uyedinga imisebenzi ibe mbili ibe mthathu akulunganga lokho akuyilungelanga impila kahle yomuntu ukuthi asebenze kanzima nxa singakubeka nje kalula ngendlela sikuthi bhadla modern day slavery le nxa ukuthi sigijimisa imali sikhohle ukuzinakekela thina emzimba yethu ukuthi umzimba lo osebenzela imali uyakudinga ukuphumula ukuphefumule igazi ligijima umuntu athola amandla
ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende kamongameli Trump ukhanya ewuphethe kahle mpela umnotho kodwa kungenzeka kanjani ukubana umnotho ume kuhle kodwa izisebenzi zikhala ngokuthi imali engena ezikhwameni inlutshana kakhulu
angiwuboni ukuphumelela mhlawumbe ngingakubeka ngithi kungamanga ukuthi umnotho welizwe uyaphumelela namagalana bekwa emehlweni abantu ukuthi abantu bakubona ngathi kunjalo ngoba bona abakhokheli batho njalo kodwa nxa sikhangelisa phansi lapha sesishiye ezindlini siyengena endlini yakho siyengena endlini yami kasikubona ukuphumelela kwenotho sikubona ukusebenza nzima kwabantu bengaholi okulingana lomsebenzi abawenzayo besebenza kanzima abantu kodwa bephila kabuhlungu kuthiwe umnotho welizwe uyaphumelela mina kangikuboni kuliqiniso lokho ngamanga esiwatshelwa ngabakhokheli besenzela ukuthi abanye abantu babona ngathi lapha ekhaya kuhle lapha ekhaya yonke into iyaphumelela iyaphambili kodwa kungenjalo
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Nansi impumela yemidlalo ye Castlelaga Premier Soccer League edlalwe izolo. iCapes United inqobe iNicroot ngetuka 1 kwathi iNgezi Platinum layo yashaya iHighlanders ngetuka 1. Peta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele China lamazwe aseAfrika namuhla. Ingcwethi zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho. Enye ingcwethi kwezenotho ithi isikhathi sokuthi uhulumende ethule idola leZimbabwe sesifikile. ngoba elemelika kalilungelanga ukuthuthukisa umnotho. Kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli inkomo. Likhumbule zikona eza kusihlwa ngo 7 o'clock. Lichone kuhle.